Amjengesixoxa lenduna uMathema ongumgcini sihlalo weCrown Council ebona ngokugcotshwa kwethole lesizwe sikamthokazi uPrince Bulelani Hlophengela Khumalo. Sizwile ke ukuthi amakhumalo asemgcobe ukuthi abe nguye phela ozathatha isikhundla senkosi uLobhengula kamzilikazi kamashobana. Ye, siyakwazi ukuthi phela bakhona abanye abalokhu besithi yibo kumele bethathe isikhundla lesi.
MaMathema, akusichazisele sula abantu bangani bathabile kakhulu besizwa kuthiwa uBulelani Khumalo ugcotshiwe koKhumalo ukuthi abe yinkosi yamaNdebele.
Angeke ngichasise kwaKhumalo, mina ngingachasisa okuphathelene nje le-Crown Council. OkwakuKhumalo, uKhumalo ngokwazi kwami kumbe ngingathi even nxa kubekwa yona induna ngokwayo igcotshwa ngabakwabo emsitha okungakafika ebantwini okukaZulu lokhana okwenzakala phakathi kwabantu okwenzakala ebantwini yikho engingakhuluma ngakho engingakwaziyo ukuthi ngabe yikho okwenzakeleyo kumba kwenzakalanga okwakuKhumalo ngokwemsamo ngoba kwemsamo kwakungenelwa noma ngubani lokhana kuyabe kakhulu kubikelwa amadlozi akoKhumalo.
Ye, siyabuza sibili, akusichaziseleke ukuthi kulokhu ke okwenzakalayo ukuthi kube lenkosi yesizwe sikamthokazi njengokukhuluma kwami lawe, akuchazisele sula abantu ukuthi kambe kuqakatheke kangakanani ukuthi kube lenkosi.
Ukuqakatheke kakhulu ukuthi kube lenkosi ngoba isizwe leso kuthiwa ngasamaNdebele sijabuka vele silenkosi lisuka kwaZulu sizofika lapha kwele Zimbabwe savele sabuya silenkosi. Akusiyo into entsha, into eyachithwa njalo ngumbuso wona lowo owenza abantu bahamba bayabhonjwa emazweni okoZambia kubo-Angola langaphi langaphi bezama ukuthi bavuselele into zakibo ngoba yikho okwachitheka khona isizwe ngaleso sikhathi.
Ukuvuselela lokho enikwenzayo sokuyafika yini emaphethelweni?
Ye, lapho besibambe khona ukuthi sisamiswe ngamakhosi oyikakhulu amakhosi ngoba laphana mhlaka 3 wagcina sokumangalelwana uhulumende engazwisisi ukuthi waye isizwe samaNdebele sesifuna inkosi.
Kodwa sele kubambe njani okwamanje?
Okwamakhosi lokho kuthi emakhosi.
Kuthiwa kuzahamba njani? Alikakhulumi ngakho. Balibiza nini?
Hayi, asikabizwa kodwa lathi sikhangelele ukuthi njengomina njengo-Crown Council chairperson khangelele ukuthi sike sihlale phansi lezinduna sibone ukuthi udaba lolu singalubamba njani.
Induna zonke zithini? Ziyamsekela ukhuma uBulelani nini?
Angeke ngitsho ukuthi zikhona ezingaphandle ngoba ubuningi bethu abaningi sikhona ngale kuyibulelani ngoba imbali yakhe nxa siyibala beyichasisa ngoba sibengcethi ezithile embalini zesintu zakwethu ezinjengabophathisa kuyalandeleka kulomzila kuyakhanya kulomkhandlo wokuthi into le yasuka lapha yayalapha hayi sakuzwisisa sakwemukela izinduna yikho sathi naso sine-Crown Council le siyizinduna zokuthi into le sifisa ukuthi siyilungise igcitshwe ngokupheleleyo.
So siyabona kulozwide kalanga Khumalo la uyakhuluma uthi la ukhonapho-ke esitikini kuzobuya-ke lo mnumzana Stanley Khumalo la bathi bakhona liyakhulumisana labo yini?
Ngibona ngani lokhu kwaqedwa ngamaKhumalo kodwa anti vele umbuso sonke sihlale sikwazi ukuthi uyabangwa njalo umbuso ligazi.
Kodwa akula
mbuso owake wabuya ugeleza njengamanzi njengokudla kwengwenya yokubuya namanzi.
Umbuso uyabangwa sibili.
Wonke umuntu ngayembathile kugodola uyidonsela kwezakhe inyawo.
Kunjalo sibili. Ndunankulu akutho-ke ngamafutshane kokugcina ukuthi pho libona zani-ke isigaba osesisele ukuthi lisihambe isigaba sakhona singanani kuze lilungise konke kokhonokho.
Thina njenge-Crown Council into esiyikhangelele sikhangelele ukuthi sibone ukuthi amakhosi asebenza kuya kuma ngaphi kungaphela into yonke yekhoti leyo yikho sesizaqalisa ukuthi sisebenze udaba lolo. Aluqalwanga yithi ngithanda ukuthi abantu babekwazi ukuthi udaba lolo kaliqalwanga ngu-Chief Mathema kumbe labanye alabo khathesi. Udaba lolo lwaqaliswa zinduna ezinye zazikhona emuva-ke ezithinta osivalo usivala umahlangu ngungumbani omkhwananzi wonyanga zonke ayikhona lokhu khona kathesi ababekhona phambilini yibo abaqalisa le into yokuthi kakudingwe kuvuselelwe isizwe kudingwe inkosi kube nobukhosi bamaNdebele.
Kodwa sokuseduze na ukuthi kulunge
anti sisewazikhathela vele
ye
angeke ngitho ukuthi kuseduze kumbe kukhathana kodwa ukukhona kuyadingakala ukuthi sizwe sibambane singabambana njengoba bakokhumalo sebasivezele ukuthi imfundo ingaphi lembali ingaphi kuyabe kufanele ukuthi kungadlula indaba yamakhosi yonke leyo kulungiswe igcotshwe inkosi yesizwe
besixoxa lamhlanje le nduna uMathema umgcinisihlalo we-Crown Council ebona ngokugcotshwa kwethole lesizwe uPrince Bulelani Logangula Khumalo saqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo lapho siyakhuluma khona labantu abathiyeneyo Oliver Lesemoyeni ngenjabulo ngumthombo sithemba uGibbs Dube Lilane
kanjela ubaba mkhulu babe lobo logogo kanjela ezinye ezimasiwo uyawagcina amasiko kanjela amanye amasi bayawagcina amasiko owawusenziwe mandu owawusenziwe Dala